VOA Ndebele.
Walamukela ku Studio 7 ngolwesithathu ekuseni zibu kunhlolanja 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zebutho zithi zizimisele ukususa amasotsha emphakathini abuyele enkambeni zawo. Alubana abona ngokulondolozwa komthetho bengathi uxolo
ulokhalo kokuchazeka abantu besiya kwezinye indawo ezilabantu abaningi ngicela ukuthi kona ama-MP bashiyane la ngcono kuthole umuntu ususendlini fuze uphangise ukhulume emsenzi ukuthi hhayi thina sehambe uzihambele endlini yakho kungcono uba kubambele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi uba kubambele usuku kungena obonayo ukuthi uye u
namhla sile ngxoxo lomphathintambo kahulumende umnumzana Obet Mpofu.
Sila masocha, sila wonke ama security forces ukuthi bakhangele ukuthula. Asoze bakungubhotha izandla amabutho bebona ilizwe. Abantu abanye babele ibhobhu le, abantu abakubona ukuthi ezitridini lapho kulabantu abedwela ibhobhu abangasomapolisa, abangasomasocha.
Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile ngalokho okwenzakala eZimbabwe, othi ludlakela olwabangelwa libutho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msabazo. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Obet Mpofu uthi ulethemba lokuthi uthi kusobala ukuthi ibond yesetshenziswa eZimbabwe isisindo sayo asifanani ledola leMelika. Ukungxoxo lentatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda umnumzana Mpofu uchasisa okunengi ngokwenziwa libutho kanye lezombusazwe lezomnotho welizwe.
Abantu abaningi bayakhala kweZimbabwe, bakhala ngesimo sezomnotho, bakhala ngokuswelakala kwemali, baphinde bakhale ngokuswelakala kwamafutha ezimota, njalo-ke le misebenzi engatholakaliyo. Kukanti bandla leZANU-PF lalithembisile ubana-ke izinto zizaguquka, iningi lithi kakukaguquki lutho. Namhlanje-ke sihlalo-ke okakaba ngumphathintambo ozobona ngangizaphakathi kwelizwe-ke, njalo kwamanje sengunobhala-jikelele webandla leZANU-PF uDr. Obet Mpofu.
Abantu ngabayala sineke sokubekezela uhulumende njalo lincediswa yiphathi iZANU-PF ebusayo kulezi nqumo eziningi abazenzayo. Izinqumo lezi eziza kwenza abantu ekuqaleni babona nti zibathwalisa nzima kodwa zijonge ukuthi izinto zilunge. Akula silonda esihlala sibuhlungu singapholanga. So thina silethemba njengephathi silethemba kakhulu ukuthi imizamo eyenziwa nguhulumende imizamo eyenzela ukuthi incede abantu. Into eqakathekileyo nje kithi ukuthi nasihlale sitshela abantu ngemizamo esiyenzayo.
Uhulumende wakho umnumzana Mpofu kakuboni ngani ukuthi imali lebhondi kayilingani liyaseMelika?
Yinto esivumakele njengoba ubonile ukuthi uhulumende wayitshintshe imizamo yakhe elandelisa le makethi esetshenziswa. Imali ama-rates asetshenziswa ngabantu
ekwakweni kuzakhithwa yini ukuthi idola lizawufaka ukuthi idola isalingani le bhondi kumbe kuyahlala ukuthiwa kuyalingani?
No, vela akusalingani kitho lokho ukuthi akusalingani njengoba izinto ezinjengabo-fuel ngitshilo imafutha sezitshengisela i-rate esetshenzwayo kumakethi. Imakethi iphume esobala ukuthi khona itshengisele esobala ukuthina idola le bond aziko one ibond itshengisela ukuthi idlalela kuma 350
i-37 years le edlulile ngwasole new dispensation uyakhuluma ukuthi i-37 years lapha wafa ezomnotho economy yafa yabulawa ngabantu ababengwazi ukuyimanager lokutshontsha lokusela yonke into enjalo kambe abantu lana bazayekela bahla bahambele no Thulani abahamba laye bonke bayekele benjalo
angazothi ngoba nabalendizo njalo kuwesi ilizwe leli 37 lewazithi iningi yakhona iminyaka eminingi yakhona kade ilizwe lingaphansi kwama-sanctions ngoti ilizwe lode lingavunyelwa ukuthola izimali ezivela kwamanye amazwe ilizwe lode lingatholi ukuthi i-investment evela kwamanye amazwe zonke izimali ezikade zitholakale ama-US dollars kade adlule e-America bafike baya-block kutangena eZimbabwe
abaningi bathi bethuswayo kubona-ke abebutho bebhoda bhoda ezitaladeni kunye namapholisa behlomile kambe ngabe kwenzakalani
silamasosha sila wonke ama-security forces ukuthi bakhangele ukuthula asoze baphungugoqa izandla amabutho bebona ilizwe abantu abanye babele ibhobho le ngathi akubona ukuthi ezitridini lapho kula bantu abethole ibhobho abangasomapholisa abangasomasosha
laba bamba yini abantu laba ngoba angithemba ukuthi ilizwe elinjengezimbabwe bampofu ngaba lo mntu olombhobho plane lapha
angabakama-picture akhona sathengiswa njalo ngizotasebabantu abanye bakhona abanye lokhu bebanjwa of course kulezinye izigangi lazo ezigqoka ama-infomu amasosha
lona-ke ibandla lezanu-p f selihlale isikhathi eside kungabe kukhona yini ukubana selingaphumula
izanu-p f kayiyindawo abantu bangafisa benzeni behlale phansi kayiphumi and kasuthi ngodlakela ayiphumi ngedemokrasi
so lapha ngezindlela ukuthi ibandla leli likusa likhona kuzobe
naphakathino vele kazithuki ngakho asonto manje vele
bazalokucabanga ukuthi wayewinile ke Nelson Chamisa
yicabango izifiso ntaba ngiyamukela izifiso akudla nto njalo abantu ezimobo sezithuthi
liyari igama elections
vele yazi sendihlale mna kuparty the whole of my life azange mbone angikwazi ukuthi kurikhwa khona kurikhwa nje
before you go awini military state amasosha azibambile ukuthi upresident vele ngiyo lamandla lapha kumbe amasosha yalamandla
no is the president with the power akula masosha ukuthi is really no a myth a very misleading perception ukuthi kunamasosha just because you've got one or two soldiers walking the streets at the request of the police then people think this is a military state.
No.
What is it that has been done by the soldiers that would warrant that kind of feeling?
Dr. Mpofu, uyekhuthaza abantu ubana ke xa ulezikhalazo ezikhona bakhululekile ukuthi baxhasane lebandla lakhe bakhulumisane kukanti laye ulesifiso sokuthi ahlangane lozulu wonke njalo ke uthi laba ke abathathela abantu izimpahla ezitolo ukuthi baluthe kumbe batshontshe izinto zabantu kakulunganga imela Studio 7 ikamera mngezi Jesus Banda.
Amalunga edale lePhalamende awebandla leMDC athi alokho edlela evalweni lanxa esezivezile lapho ayiqathe khona kulandela ukudingwa kwabanye babo ngamapholisa besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo. Wabotshwa amalunga alitshumi lambili akhululwa ngamunye ngamunye ngemva kokuhlawula imali yesibambiso e-bail. Okhutshwe ekugcineni umnumzana Amos Chibaya uze wakhululwa izolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lelinye ilunga ledale lePhalamende elimela isigaba seSouthern, umnumzana Peter Moyo olendlu eyagqekezwa ngabantu ababegqoke impahla zabantu makhaza bemdinga.
Ye sebekhona sibili sebebuyile namhla womnumzana wethu national organizer wethu ubuyile uChibaya bonke othabitha babuyile sesikhona sesiphendukile sesibona engathi kumbe umoya omubi uNkulunkulu usewuxotshile mbitshana nje kodwa ukhona silokho sisenza khonokuyana okuchathelana but hayi sonke sesikhona kade sesiphendukile sesiyabona ukuthi kona kuyazalwa nkomoni siyabe silokho sijuma lathi amachief uyiphi besiyakhuluma lo speaker ukuthi bamxwayisise ukuthi abekwazi ukuthi amalunga ephalamende ofuze abe le freedom yokuthi bayenze into abaye befuna ukuziyenza ukuyenzela ukuthi kona izigaba zethu ziphumelele. So bahamba ama-chief uyiphi bakhuluma lo speaker asazi ukuthi uspeaker akarespondi but umumo usungathi sungcono mbitshana yikho libona sesikola sonke
manje bona labo ababecatshile abafana lawe kukhona yini elali uncedo lalithole ebandleni ukuthi balicatshise
hayi ibandla lethu njengoba likwazi ukuthi khona kali la mali indleko zangkhona zisuka zise sifa zilengi kakhulu siyabe siphonga ukubona ukuthi labangane lati abebesizwisisa bayabe bona ukuthi khona bangakwenza njani okunye lakho siyabe sizingenela ezikwama zethu sincedisa njalo abantu esibamelayo ababe behlangane nodubo siyabe sikhipha izimali ezikwameni zethu ibandla lethu abantu babekwazi ukuthi khona alila mali ibandla leli ngalabantu nje abazifunela ukuthi khona kube lohulumende omusha elizweni asila muntu osinika imali imali nje esizitolayo kubangani bethu njengami nxa ilomngani wami yafonela umngane wami ukuthi hayi sengidlalele nodubo lapho uyancedisa lami ngikhipha okunye okuya kungokwami ncedisa lami i-constituency wami sisenza njengakhonokho kuncedisana even singama-MPs wonke omunye angathola ulutho namhla yanike omunye omunye angathole kusasa inike omunye sisenza njengakhonokho siyabe silokho sihamba
manje ngokubona kwenu udubo alusekho naso luphelile okokuthi nxa uzivakatshele kwenye indawo uphenduka ebusuku vele uyabungisa
udubo kaluphelanga ukuthi du ilizulu kade lisina ligasile nje but liyaphenduka so lapha akula shuwa kufuza umpho uhamba nje siphukuphuku kufuza uhambe ulimukile sibili i-security yakho nxa ule-security ikuone ukuthi khona uhamba njani iwena nje njengomuntu lokhuyana ko uchazeka abantu besiya kwezinye indawo eziyabe zilabantu abaningi ngicela ukuthi khona ama-MP bachiyane lakho ungcono kutshone umuntu ususendlini nxa ubhizi emsebenzini ngomsebenzi kufuze uphangise ukhulume emsebenzini ukuthi hhayi mina sengihamba uzihambele endlini yakho kungcono bakubambele endlini ngoba abantu bonke bebona kunokuthi bakubambe ebusuku kungena obonayo ukuthi uthethwe ngobani njalo isikhathi bani
manje bakhona abanye benu abalwabo nogada yini ababagcinayo
ye abanye balabo abanye labo kabala njengoba likwazi ukuthi khona labafana abancane abazange bathola izimali ezingathi zise ukuthi bangahamba nabantu ababagadayo sibili abalutshwani abakukhwalisayo khonokho kodwa-ke nxa ungu-MP endaweni yakho uze ube labanye abafana uyawubona ukuthi khona ngabantu abahlakaniphileyo labo bekukhangela ukuthi khona uhamba njani bayakuncedisa ungakhangela umnumzana ubiti wancediswa ngamakorokoza abantu labayana abazithengiselaimi mali abantu abamncedisayo so even uselocation fuze ube lumuntu wabantu bezolithi khona into yena leyo ingaba khona abantu baphume
manje liyavunyelwa yini ukuthwala izibhamu
izibhamu uyavunyelwa nxa ube kunikile incwadi nxa ungela ncwadi uvele ungaqali nxa ule ncwadi wayithatha ngendlela eqondileyo abaningi balazo ngendlela eqondileyo ngoba bangakubamba ungela ncwadi hhaw uyafela ejele bayosibisi sebekutholile ababo yibo abahamba belezibhamu kungela ncwadi thina abethu nxa ungazange ulandele indlela yangikhona eqondileyo ngoba zitshiyetshiyene enye ufuze ohlalela endlini ungaphumi layo ezinye lazo uyaphuma lazo ezinye nxa siyabhenka izimali zakho mpyabuzizekungibhizinisi zokwakho siyabhenka izimali zakho kwelapho efuze esebenze bangathola njalo uyisebenzisile ngendlela elingazange likwelelane ngayo ngayakuvalela futhi so abanye balakho kusiya ngokuthi uyenzani abanye abana
lo ngumnumzana Peter Moyo ilunga ledale lephalamende omela isigaba se-Southerton eHarare engowebandla le-MTC elimela iphalamende obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa ukudlwengulwa lokubulawa kwabantu abangamachumi phose amabili ngamapholisa lamasotsha ngenyanga edluleyo eZimbabwe embikweni owethulwe izolo lugatsha olubona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye olwe-State Department uhulumende weMelika uthe njalo uphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwamalunga enhlanganiso ezizimeleyo okuqhubekayo ngokunjalo uxwayise uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane layo yonke imikhuba yokwephula amalungelo oluntu njalo akhulule bonke abalwela amalungelo oluntu ababotshiweyo elemelika likhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi akhulumisane lamabandla ezombusazwe aphikisayo kanye lozulu weZimbabwe jikelele kudingwe isisombululo kundaba zombusazwe lezomnotho ezihluphayo wengeze wathi inkulumo lezi kumele zikhokhelwe ngumuntu olilunga elizimeleyo ongeyamelanga kuhlangothi oluthile umongameli Emerson Mnangagwa uqhube inkulumo ezifanayo ngeviki edluleyo lapho ahlangane khona labakhokheli bamabandla atshiyeneyo ancintisane labo kukhetho lukamongameli nyakenye kodwa umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa kahambanga kulumhlangano Elemelika lithi njalo uhulumende weZimbabwe kumele abophe wonke amasocha lamapolisa aphatheke ekubulaweni lekuhlukuluzweni kwabantu kulandela ukutshengisela okwaqoqwa zinhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ngenyanga edluleyo. Ukuhlaziya amazwe eMelika, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uDr. Brilliant Mhlanga.
Umbimo yeMelika lo ubuya ngesikhathi esihle kakhulu futhi wenza kube lula ukuthi umuntu wonke azwisise ukuthi izehlakalo ezenzakala eZimbabwe zindi okungakanani. Umhlaba usuze wakubona ngoba izolo lokhu iSADC ibenze istatement sayo ikubeka kusiba sobala ukuthi yona ini ehlangothini lukaMnangagwa onguye ongumbulali ohlukuluza abantu, obulala abantu, esenza konke lokudlwengula abantu. Umbiko njengalo uqakathekile ngoba ingayekelwa ukuthi izanu imiswe izenzo zayo lezi. Ingaqhubeka yenza okuningi ihlukulu zabantu abantu bahluphe kakhulu ngoba uZulu sehluphekile eZimbabwe.
Uhulumende weMelika uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele akhulumisane lamabandla aphikisayo kanye loZulu weZimbabwe ejikelele kunkulumo ezimele zikhokhelwe ngumuntu ozimeleyo ongathathi hlangothi. Ubona evuma yini uMnangagwa lokho?
Okokuqala, ngivumelana lo mbono onjalo ukuthi akube ngumuntu ozimeleyo ongathathi hlangothi. Kodwa nxa ngikhangela uMnangagwa ngokukwazi kwami, ngikhangelisisa indlela asesebenze ngayo, lezalo indlela eziphatha ngayo, ulakho ukuthi aphume ezenzo okuvumayo kodwa ethaya indiva nje kungela lutho alwenzayo. Njengoba nasimbonile esenza izaba kuvike ephelileyo ebiza abantu ukuthi kabazohlangana kwenza inkulumo estate house sakhe, lapho abantu abalokhophe khona, abantu balokhophe ngestate house okungena kwakhe estate house kodwa babizela khona ukuthi kauzohlangana. Angakuvuma nje lokhu kuyindlela yokuthi avale abantu amehlo. Mina ngokubona kwami ngigcizelela ukuthi nga uhulumende weMelika uyahlala eqaphele ukuthi uMnangagwa angaza kuvume lokhu kakwenzi ngokuzimisela. Uyabe kuvuma nje kuyikuthi uzama ukubavala ingqondo, abavale nje namehlo.
Uthi njalo uhulumende weZimbabwe kumele aguqule indlela asebenza ngayo kwezombusazwe kanye lakwezenotho, amukele umbuso wentandweni ngesingathi yidemokrasi ngokugcweleyo. Ukubona kukhona yini ukuzinikela kuhulumende kaMnangagwa?
Hayi ke khonapho yikho uMnangagwa ngasoza kukwanisa ukuthi akwenze khonokho futhi kasoza akwenze. Angimboni namhle ngakwenza lokhu ngoba i-America sithe kakwenze kube njalo. Izanu iyasala ikhuluma ngesilungu bathi ikukhuluma ekhangele ku-left yena esenza into eyaku-right. Uzahlala njalo nje hayi ndawo.
Lo ngu-Dr. Brilliant Mhlanga, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe, wexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilithane. Iphephandaba leThe Herald lithi akusiqiniso ukuthi uMnumzana Tinashe Kaitano oleminyaka engamachumi amabili wabulawa ngamasocha kunyanga edluleyo njengalokho okulotshwe yinhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum. Kumbiko kanye le Amnesty International kugwalo abasanda ukulwethula. UMnumzana Kaitano ubikwa emiswe phambi komthethwandaba kamantshi eKhadoma ngoMvulo. Uhulumende uthi uthola imali engamadola ayizigidi ezingamachumi ayisichiyagalombili, i-80 million dollars nyanga zonke, ngokuthathela abantu kanye lamabhizimusi umthelo we-2%. Uthi imali le izasetshenziswa kwezinye inhlelo hatshi kwimiholo yezisebenzi. Umntwana osanda ukuzalwa obelahliwe uhlengiwe empompini ze-drainage eDurban kwele-South Africa ngemva kwamahola amane. Abedlulayo bamzwe ekhala, kwasekugejwa wakhutshwa. Abakade bebukele baqhakezile bajabula ngalesi senzo, njalo umntwana lo usiwe esibhedlela eziphilile. Ngesizwe abalaleli beStudio 7 abesithumele umbiko wabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Yebo Studio 7 ngiyalibingelela lonke mbingelela lawo emisakazi. Ayikho into engabuya lomnankagwa Ethiopia wezama ukuthi kumbe iZimbabwe ilunge. Lokho kade kusho ekhuluma ukuthi bamthembisa imali ngamanga luhlaza choko. Njalo ledaba lokuthi kumele kulungisiswe i-AU ilungisise udaba lweZimbabwe ngeke zafana lilungisisa ngoba e-Africa lapha kubusa amapentsheni yazo wodwa abantu asabagugile ngoba kumele behlale phansi bethathe umhlala phansi badle behleli phansi kodwa bayafuni nakho ukuthi bephume ezikhundleni kungene ulutsha. So sicela ukuthi engathi iZimbabwe kungalunga okhuluma yini engongazwa phansi kwanalo komnyama obambile emagusini amnyama cha.
Lo ngumlaleli weStudio 7 osithumele imbiko yakhe ngeWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Lawe ungasithumela owakho usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe ubingelela abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapholisa eMpumalanga eSenegal asebophe abantu abalithumi lambili. Athathela abanye ingqamo lezinye izikhali kulandela udlakela oluqhamuke kulelo lizwe oluthiye ababili betshonile. Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lokudinga umongameli. Udlakela lolu luqhamuke eThamba Gounda eMpumalanga kweDakha phakathi kwabasekeli bakamongameli Macky Sall nomunye wakhe webandla eliphikisayo umnumzana Issa Sall. Umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abazinkulungwane ezisitshiyagalombili i-8,000 sebebaleka emizini yabo endaweni ye-Yei River State eSudan ngenxa yodlakela kwaqhamuka ukulwisana ngenyanga edluleyo phakathi kwebutho le-South Sudan leqembu lamalwecatsha ele-National Salvation ngenyanga edluleyo kazibandlela lanxa umongameli Salva Kiir nomkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Riek Machar basayina isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Umsakazo we-BBC uthi kufanele elemelika lidingisise ngokwenzakalayo kulandela ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba yayo uRon Skens ngomunye umsekeli kamongameli Donald Trump e-El Paso eTexas emhlanganweni lapho umongameli abekhuluma khona. Umsekeli lo obegqoke ingwane ebilotshwe isilogana sika-Trump esithi Make America Great Again weqele intatheli zindaba lewayifuqa kodwa ayilimalanga. Abanye bathi mhlawumbe uphehlwe ngamazwi kamongameli Trump obegcona intatheli zindaba ngokuthatha uhlangothi njalo egcizelela ukuthi kwakhiwe umduli emngceleni wele Melika lele Mexico. Namhla kwezomculo siliqhunsela uSingin' Glory ka Lorraine Maplanka esake sakhuluma layo kuwona lo umsakazo weStudio 7.
ULorraine Maplanka intombazane yakhulela kubulawa. ULorraine Maplanka sithi izolo umsebenzi kodwa ngingumisis Thothombe ngiyenzile nendele ejaheni elihle elithiwa ngu-Blessing Thothombe onguye ngisebenza laye kumaneja wami nguye odirect izinto eziningi. Okwangenza ngahlabela umculo we-gospel ikuthi ngilikristu ngazalwa kutsha ngathi ngangigazi likaJesu and I felt it's the best way yokuzi-expressa ngokukhuluma ngonkulunkulu wami ukuthi ungibusisa kanjani kanjalo ukwenza njalo kuyaphakamisela labanye ababe belalela umculo wona lo ngoba ukwenza njalo siyabe sibambisana ndawonye lomzimba kaKristu ukwenzela ukuthi abantu babusiswe.
Yeah. umculo wentombazane yakobulawayo elephimbo elimnandi uLorraine Maplanka isithi Singing Glory. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa, ukudlwengulwa lokubulawa kwabantu abangamachumi phose amabili ngamapholisa lamasosha ngenyanga edluleyo eZimbabwe. Ngasikhathi sinye amalunga idale lePhalamende wayebandla leMDC athi elokho edlela evalweni lanxa esezivezile lapho ayicatshe khona kulandela ukudingwa kwabanye babo ngamapholisa besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela okwenziwa ngenyanga edluleyo. Sixoxe loMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leZanu PF, umnumzana obethe Mpofu yena othi isisindo samabond notes asifanani lesisindo sedola leMelika. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.